ophila lobulili obufanayo abeZimbabwe sebezihlaba amajekiseni okuqondisa ubulili babo bethola limithi kwele South Africa. Omunye walabo abathatha ijekiseni yokuqondisa ubulili bakhe uSam Ndlovu uthi ngempela uyazihlaba maviki wonke ngejekiseni ayithenga eSouth Africa.
Okay, amina ntata omunye umuthi okuthiwa yi ngama hormones okuthiwa yi testosterone. Yiwo lawa angani ancedisa umzimba wami ukuthi ukhona ukuthi ugucule umzimba wami ukuthi kube khona ama features esilisa ukuthi ngibonakale ubulisa bami. Yiwe ngiwathathayo ngizihlaba kanye nge
Ndlovu uchaze ukuba ngemva kwesikhathi umuthi lo ulakho ukuphazamisa ezinye izitho zomzimba uma uwathatha ungekho ngaphansi kukadokotela okulakho ukusinda umzimba.
Umuthi lo usuka ube yingozi nga uthatha kungela umuntu okukhangela ukuhlola igazi lokuthi igazi lakho alibi loku kuna selisenze ukuthi libe liningi kakhulu emzimbeni lobu ukuthi ugcine kusinda ukusebenza kwenhliziyo lesibindi ukuthi akusindwa ekukhipheni ngoba isibindi sisebenza nje ukuthi sikhiphe izinto ezinga imithenga kulimaza ikhiphe lokho okungabe kungakulimaza phakathi then kusale lokho okusebenzayo emzimbeni so kungasuke kube kuningi kakhulu ikakhulu nga ungumuntu oyabe enathi utshwala kumbe ebhema kumbe kulokunye nje akusebenzisayo abangakakukhangelisisi kakhulu ukuthi noma othatha nje ama-ARV kungahlanganelana lama-hormones lawa umzimba ugcina kumbe leyo prep esikhona kulezi nsuku ukuthi kugcina kusinda umzimba okunganani nxa yonke imithi le isihlangene phakathi komzimba.
EZimbabwe imithi le ayitholakali, iningi lalabo abathatha limithi yokuqondisa ubulili bayithenga eSouth Africa ngoba uhulumende lo ulohlelo lokuncedisa abantu abanje.
Mina lapho engiwathola khona ngiwathenga eGoli ngoba eGoli yikho okusuka kube lamadokotela ahlola abantu babo uhulumende ule program yokuthi bayancedisa abantu ukuthi abanjengami ukuthi bethole leyo mithi.
Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni ebona ngamalungelo alaba bantu eyeGays and Lesbian Association of Zimbabwe, unkosazana Nonhlanhla Moyo uthi kuludubo ngempela ukuba amalunga abo abanjwa ngamandla ukuthenga imithi le eSouth Africa.
Sasiwezwe sibili kodwa ke bekungela ndawo lapho eZimbabwe lapha kuthengiswa khona, so you find that amalunga ethu amaningi bawathola emazweni afana labo South Africa. Kuyinto ebuhlungu sibili lokho ukusikhangelele ukuthi njengeZimbabwe sile ndawo lapho kwezempilo kahle esingathakazelela ukuthi ngeminye iminyaka amalunga ethu akwazi ukuthi azuze lawo ma-hormonal treatments kuma-institutions ethu alapha eZimbabwe.
EZimbabwe abantu abaphila lobulili isisekelo sombuso esitsha siyababandlulula okugcina kugoqela zonke inhlelo ezisezweni ikakhulu kwezempila kahle. Kungakho sebekhalaza kuhulumende ukuba abatholise yonke imithi abayidingayo njengabanye abantu abanemikhuhlane ehlukeneyo ezweni ebalisa otshukela, i-diabetes, igcikwane lengculaza leminye imikhuhlane. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.